isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela kuStudio 7 ngumgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2019 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr Masimba Ndoro utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende, njalo ukusakhulumisa nalamagqwetha akhe kanye lamapolisa.
Pachakavaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwa musocial media imo, but I think ndinda apa position yekuzonyatsokutaurirai zvavari kana full medical examination yatsonyatsoitwa pavari, because inogona kuzozviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunga vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi umunye angabe elimalele phakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma inkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa, kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwenthathela izindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi, zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Igqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abonwe nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elubhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athathe amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe Media Center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dindai Mthosa uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Ernest Mdzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo yikuthi udubo luyahamba kukhulumende ama-policy makers udubo olukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi i-majority iyafeya njani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangukhona esilalo. Kumele kube lama-policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphathamandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA uMnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards the non-miners actually to.
Sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
Thank you ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le-EMA, i-Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama-diseased mines, we properly reclaim i-land yangkona so that abantu kabafi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu-50 to 70.
Abangene umhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi ashiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguKipson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula uCyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi, abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Omunye test abantu sebengathi sebeamukuya khayakha izindlela zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwonakele. Abantu abaningi ngenxa yokuthi abanamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale, iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhu mubi, akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu.
Ungathi zakhiwo sezabuyela yini kusimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyesa?
Izikole eziningi vele azikayakhwe. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha, uzalungisa, kodwa endaweni eziningi hayi, abakayenzi lutho ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ithi ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezitshintshile, ezingathi sezilama-roof, zilutshwane yilezo ekade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Basabona uhulumende ephiwa amaqobaqoba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola, so besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintshe. Kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlithwane sibile esingathi seyagridwa isingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona. Umumo lokho umubi, akula lutho. Lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye ama-bridge akalungiswa, bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika nxa besesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekuqandiseni singathi umkhosi kumkhulu, abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene, sokungathi sokwehlile kakhulu okwaleso sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa, amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani laseChidini.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule ndawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizekile esikoleni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hayi, akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani lakanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongule uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezinsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo ziyithukuthilela kwengwalo zokubala ezikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumeleli ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Robson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bemaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula okwenzakala ezikolo kulokhu besukejayele kweminyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi sithi abantwana bafunde bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh owe Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kupha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezi nsuku, xa ungenelisa ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hatshi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale enyakeni lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama resources asetholakala ngcono ngenxa ye program lesikole. Qale sile 20 izikolo kuthe ngalunyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona siyise singezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathuma amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenzisa kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bhilithane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo ezikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wedulele ezingwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukusilela kwengwalo ezikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumelele ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Dande namhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga nkosi yami.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala yikuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusikho kwami kumbe kukabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi, uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhu kukhona. Sikezwa ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ungani uhulumende usethatha icele lapha njengobani?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uThembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Matema, ama-provincial ministers wonke womathathu angapha emsibukweni lemandebeleni labo-PA babo, kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungama ngalisa nxa kuyikuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyikuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyikuthi kulandelwa umthetho, sithina sisazi kusemi khona lapho, kasisezi asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni, khona siza kuzwa. Kodwa nxa kuyikuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi, uhulumende engathathanga izinyathelo, hayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo, vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi, bathi awukathi sekukhethwa, abanye bayayekelwa, abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasikho ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumende angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuye fakwe emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke amasiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo?
Iye, ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ube menywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya-endoza, njengalokho ubengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo. Hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo, kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa, kulo mhlobo lwa, kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolima lukhulumayo, uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiya phambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semaNdebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona, lilubona njani lo udaba lonolo?
Yeah, ingozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle bona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakho ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. Okungaba yinkinga yikuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna yesibongo esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo-ke ngumnumzana Ebi Dlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lelani.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeli khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze khekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangiqoma ngiyasithwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now Tony will tell you a photo. He's coming, he's not just pointing at you.
Oh, my
Dear Papa, Comment on that.
Comment on that?
Ingomemnandi esiphethela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukani wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje osaphethe isikhundla sokuba ngcina isihlalo wenhlanganiso yabo dokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.